sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle siyahlangana kwenza kusihlwa ngolwesine mhla ka 25 inkwenkwezi 2023. Igama ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-TCCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla lezano PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamashumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abaningi bebengagqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisasbanda.
Umanyano we-OAU sile minyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kuleli zwekazi. Lapho sobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosenyathi sakamenzisa koBulawayo yena ke uthi African Union iyazehlulekela.
Akula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumiza nabanye. Kala abantwana egoli ngali bathi bayacutshwa kunjani njani. Lena lo khangele kuthiwa ngomafezi uthi kabaphendule abanye ngababapromise ukuthi babafaka amathayi. Kambe kungabe kuyimpilo yona leyo, yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sixotshana thina. I-Afrika banina leyo. Besiye-Britain khona labantwana be-Afrika. Ngale futhi bafike bahlukuluzwe. Manje abantwana bayaphindela ngayo.
Umkhokheli yebandla lezaphu uMnumzana Sibongiseni Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle, kodwa abantu be-Afrika abakhulekanga ngitshela kancane, ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa iwo wonke umhlaba, thina abaningazidezima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-TCCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. UMnumzana Kipt Ostalos Ziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga ke le-Afrika yonke jikelele, kodwa silokunanzelela ukubana ke into eqakathekileyo e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise ke udaba lokubana ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Umnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eZimbabwe uthi ke imncele ayikhijwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuna i-Afrika engelabandlululo, sifuna i-Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
UMnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo, singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisola leli langa zithi alincedi lutho. Induna inqamene Gwanda uChief Mathema ngomunye ochothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ucross out eSouth Africa uyathatha uyabuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza ipassport. Kunokana yikho kwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungulayo ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa iAfrika isisenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Africa Day kayitsho lutho ebantwini base-Africa ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Africa, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Bobulawayela kwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananze lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Inengi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungena mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. IZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe, i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngenigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akade afterka DCM January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka kwazibandlela. Bathe sebesivalile amanzi saqala ukukha emfuleni. Ayabengcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokitshi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But now uthi labana abasimatha engekhoyo, siyasebenzisa wona laba khona ngcolileyo. Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angikhona velakho ke ndingafika lani bethu khanye ukuthi sikunjani yabale ntlondo. Yesiphombo siphombo ukukha kuphela njengabantu abathlupheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yeWange Local Board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa batuchani bobunjani obusafayo. This is what is happening. Abantu be Phase 4 for us ngabantu ama innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa le council.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. The council is korota 38 million. Kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa lekhansili yeWange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Abibandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Kase nelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda owebandla le-CCC uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZANU-PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lama-CIO la kuthiwa yifas nabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphayana. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi, what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile bathi ukufa kungasuko kufa ikuphi.
Ye baba mafasa, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasosha, sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasosha ahala mali, amapholisa ahala mali, ama-CIO ahala mali. Yikho amanye amasosha lamapholisa lamasosha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Awukuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yokuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe. Bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle, imihlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo baba ama-handlers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngemva kokhetho. Ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa. Ngoba kathesi nxa ukhangela Gibbs, ngifuna ukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano yabo bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando.
Kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi folohlo.
Angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sekuyini ukwedlula khonokho abakutholayo isikhathi sene sabalasa ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitsho oloyedwa kanje kuloku kukhala kwabo kuvela ngaphi kuyatshengisa ukuthi kuloku ganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga. Asithini thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la ngamanga wodwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground. Abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoni bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kwezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerika izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa. Lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe seWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi eleMelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abebandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokutshabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4,000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga leZANU-PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo mnumzana Tim Moringai owebandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-measures esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity measures asetshenziswa yizano akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So akathesi sesibona iZimbabwe bond isiwa like what is going on kathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezanu PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo kanye ukufuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endaweni bahambe ibambisene indlela. I don't think we realize in the different past which is people are not looking in the same direction. Maybe the CCR, maybe the CCR, maybe we are trying to build an issue. So that is the only thing that is clear for now is Zimbabwe. We are always in a political mood. It is the way to achieve political mood after elections in the end of any other thing. So I think we've got to clear for now.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa ijuti kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, into esiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka i-bandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke ayakuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasisichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla lezanu-PF.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho uyamuza ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu ihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is lost for his card because the government is the people. And if you say Zanu PF is corrupt, Zanu PF is not a vehicle for corruption. Because a lot of individuals who think the country are particularly in corruption. You talk about the local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economic revenue. Because the world is being run by our mafia. We can talk about the scenario cartel in Mexico running the economy in Northern America. It's worth $1.2 billion. And you're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election as an OPF, we moved away from politics and focused on mission development. Yet when they are still stuck on the political front. So in as far as come, see one nation with one goal driving to build the nation.
Nanso Moringai, uyamuzwa uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of ama-city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezipeywayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board ukuthi bafake izimali eziyabe zivela vele kuzinawa, water rates, ama-taxes abhadalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa ngu-Minister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So yena ngokwakhe singathi ngu-godfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati, nxa sikhangela isimo somnotho sibi kakhulu, abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
I would simply say the economic situation is bad, yes, but the Zimbabweans are not suffering compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Maskati ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai owebandla le-Triple C eMelika.
The Voice of America.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo waqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhathi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqhumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhatha isandla, ngangiklina, ngumuntu wayiklina kule sebenza uklina imitshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seyiqamukele njalo, bona singasela sandla. So into yangikhona khonapho ngithe sengiqamukele umtshayini wabe ngiqhathe sithi mbengumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi mbengumsecurity wabe siqhayisa ukuthi mbengitshontshela emsebenzini ngikhulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu olungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqhumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala, ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu nguye esibhedlela, wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umChina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha, amambodlela. So into yokuthi ngiphila ngazo, ngithola ngizukule esitaradini lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumelela umuntu nxa inatha ilahle imbodlela, ndidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrabbing, yinto engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Hayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abencindezela ngendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo.
Kulabe izimbabwe abahlala eHabron abafana lo mnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi mfowethu, nxa kwekuthi wena njoba ukukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosti wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ube ngakadeli, ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha olubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-cash compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iWange yatshaya iHerentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.